bebegcwele ngempela viki yabalimi yabagoqela abafelwakazi bezobukisa ezokulima eChinotimba Stadium eVictoria Falls bekugekela mathendele kukhala nkukhu kulemvundla efuywayo sibise ngulube kanye lezilimo zesintu. Le yimisebenzi eyenziwa ngomama ekakhulu abafelwakazi bemaphandleni. Omunye walaba ngunkosikazi Cecilia Chingenge weJambisi othi waqala ukulima okuzwayo ngemva kokubhubha komkakhe ngomnyaka ka-1993 owamjiya labantwana abalitshumi.
Wayemncane, wayele-6 months esamunya vele wayengakakhasi lokukhasa. So lo mdala wakhona wayekuform 3, omunye wakhona wayekuform 2. But ngathi ngagqile entshelweni zokulima zonezi ngasondela kakhulu kuba-agritech sabalimisi ngibuzisisa ukuthi ekulimeni ngenza njani ukuze kungani ukulima kwami kuyaphakama. Hhayi, bamfundisa sibili lakathi esivele ngangishiyani lapho.
Sixoxe njalo lomunye umfelwakazi unkosikazi Constance Litheta wesiqintini sePhongola eLukhosi.
Ngiyalima sibili inyawuthi yamabele from my history mancangicabanga mancangithi ngikhulume umkami mina wabhubha 2009. Ngokulima lokhu I managed ukuthi ngifundise abantu abami baqede isikolo zabo bayenza amakhosi abayenzayo bonke bayasebenza ngokulima for 15 years. And mina ukulima ngiyakuthakazelela ngokuthi and lakuma-shows akulashiwe ngihambayo ngingawinanga. Last year waka was the overall.
Omama laba bathi kuziqinti abakizo bathola njalo ulwazi olujulileyo kunhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iWorld Vision eyabakhela izivande, iCaritas isemba izikotyo kanye lohlangothi lukahulumende weMelika olwe-US Agency for International Development olubafundisa okuningi phansi kohlelo lwemalima loko.
Ekhaya besifunga ukuvuna sifunga ukuphosa. Basebesitshela ukuthi i-CD eyodwa nje iqakathekile. So mancalivuna kumele liyendlale amaseyile. Bazosifundisa about ama-herbals. Silima inhlanyelo okuthiwa i-velvet bean, which is lap lap, abanye bayazi i-lap lap eyokugcina ilokuzeni izifuyo zethu, especially ngesikhathi esise-drought.
Unkosikazi Rosemary Muleya wesiqintini seChilanga esigabeni seNduna uNekatambe yena uthi uyingcitshi kwezokuxoza lokugebha izihlahla eziphathelane labesifazane.
Inyama yethu iyaphangisa ukukhula njengabomama, but singadli imithi yethu enjengabokawuthenta ontolwane. Inyama yethu iyabuyela futhi endaweni. Umntwana le-7 years okwaso GBP nxa yokuthi sasela lokhuyana ukudla okwakufanele ukuthi kudliwe ngesintu esiqinileyo eselaphayo umzimba womuntu.
Uthengisa lezithelo zeganga ezigoqela umkhomo, enza ngawo amanamunede, amafutha ecotshwa ukwenza ijwabu libe ncwaba lokulapha nje okunye.
Umuntu angatsha izilonda, ungangena emachokochokeni lapho okuthiselwa khona ukuthi ungabi lerashi, yibhabhabhu leyo umsebenzi wayo. Kube lekhofu futhi yangkhona encedisayo kabili layo futhi ukuyinatha etiyeni, iyayehlisa i-BP, ishukela, iyayengezelela futhi energizer, vitamin A and C.
Loba kukuhle abakwenzayo, omama laba bakhala ngokungani kwezulu lokusweleka kwamanzi ezikotshweni. Bathi ukuze bathelele benza ukuwahambela njalo lezifuyo ziyacuba. Uhulumende uthi iyezi lesikhudumezi somkhathi ese-El Nino sabangela ukuba izulu lingani ngesikhathi sokulima. Omama laba bathi impilo zabo zingaguquka nxa kungenzeka line lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngise-Victoria Falls, ngingunokuthi abadlamini.